tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lechana njani mthwakazo muhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngesonto mhla zimashumi mavili lanhlanu kumbimbitho 2018 nguntungamili inkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Sibingela omaphepha abade besemtona omlomo ngoba hayi umlomo lathi siyawazi ukuthi umuntu ngumuntu uyalala esibizile kodwa nxa kulotshiwe esekutheni hayi bekukahle sisayine sibuyele emtweni.
Umumo uqhubeka usiba mubi ezibhedlela, izigulane ziswela abelaphi ngoba ukukhalala umsebenzi kwabodokotela kusiya phambili.
Kwethusela ngokulabantu abavuma kwethusela.
Yes.
Labo basebenza ukuvuma kwenza njani? Kwethusela. Futhi siyasebenza ukukhathiwe ngoba kunamuntu ongahlukuluza abantu bakini.
Izakhamizi zeGwanda zikhala ngokwethuselwa ngumphathintambo weMathebeleland South umnumzana Abednego Ncube esithi zingabosekela amabandla aphikisayo. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Umumo uyawusiba mubi kakhulu ezibhedlela, izigulane ziswela abelaphi ngoba odokotela beqhubeka ngokukhalala umsebenzi befuna ukwengezelelwa iholo njalo besithi bafuna uhulumende athenge imithi lezinto zokusebenzisa ezibhedlela. Umongameli Emmerson Mnangagwa uke wacela odokotela laba ukuthi baphindele emsebenzini uhulumende esalungisisa izikhalazo zabo. Bake bahlangana njalo labasekeli bakaMnangagwa abathi umnumzana Constantino Chiwenga lomnumzana Kembo Mohadi babathembisa ukuthi iholo labo lizakhuphuka lisuka ku-$50 lisiya ku-$5 ngehola. Lanxa kunjalo odokotela bathi bafuna uhulumende akulobe phansi lokhu basayinelane andubana babuyele emsebenzini. Sixoxele isikhulumeli seZimbabwe Hospital Doctors Association umnumzana Mxolisi Ngwenya.
Okwamanje iZimbabwe Hospital Doctors Association nodokotela bonke bamelayo edlula inkulungwane lamanani esingathi ngamakhulu amabili kusiya kwamathathu bonke bawukhalele umsebenzi. Amanga lawa aphuma emaphaphandabeni ayiwo abanje ilizwe ethi wona kulamadokotela akhona emsebenzini a-undazele esiyezi hhayi kakusikho.
Wona umumo ezibhedlela umi njani ngokuzwa kwenu njengoba lingahambi?
Ngeke sibe kwazi ngenxa yokuthi kasiyi ukuhamba kwethu akungeke kube kuqakathekile ngenxa yokuthi ekuhambeni khonapho siyafika senzeli kungelayo imithi lemithina yokulapha abagulayo.
Inkulumo zona zisakhona yini vele phakathi wenu lohulumende?
Sibingela omaphepha abade besemtona ngomlomo ngoba hayi umlomo lathi siyawazi ukuthi umuntu ngumuntu uyalala esibizile kodwa nxa kulotshiwe esekutheni hayi bekukahle sisayine sifake izidindo sibuyele emsebenzini.
Uhulumende uke wethusela ukuthi uzalibambela iholo lingaqhubeka likhalala umsebenzi. Ukwenzile yini lokhu kumbe ilanga lokuhola belingakafiki?
Ilanga lokuhola ngenyanga ezayo ka-April kalikafiki kodwa ngavele kwenze lokhu kuyabe phula umthetho ngoba ukubeka phansi kwethu izikhali kusemthethweni. Njalo nje kabekwazi ukuthi iqiniso yalazi umongameli welizwe wavuma ukuthi indaba lezi ziqinisekile yasesabilile.
Elithi odokotela bayethuselwa kakhulu nguhulumende esithi babuyele emsebenzini bethuselwa ngaziphi indlela?
Kukhona abantu ababuya bekhipha amaphepha athi nxa kudlule 14 days bengayanga emsebenzini kuzaba khona ukugedla kwamazinyo kodwa sithi kakugedle sibone ngenxa yokuthi amanga lawa asebebhizi bewaqamba bekwazi iqiniso lokuthi odokotela babelayo imvumo emileyo emthethweni ukuthi bengayo emsebenzini yikho kwenzakalayo asingeke size ngabo.
Umnumzana Mxolisi Ngwenya yisikhulumeli senhlanganiso yabodokotela iZimbabwe Hospital Doctors Association. Umongameli Emmerson Mnangagwa usuke elizweni namuhla elubhekise eAbidjan kwele Ivory Coast emhlanganweni wezamabhizimusi we-Africa CEOs Forum lapho akhangelelwe ukuqhubeka ngemizamo yakhe yokuhuga osomabhizimusi bakwamanye amazwe ukuthi baze eZimbabwe. Umhlangano lo uqala kusasa uphele ngolwesibili. Amapolisa athi asecwayisisa unkosikazi Grace Mgabe phezu kwamacala awetheswayo awukuthengisa impondo zendlovu phetsheya ngaphandle komthetho. Lokhu kuvezwe isikhulumeli samapolisa unkosikazi Charity Charamba kuphephandaba leSunday Mail. Unkosikazi Mgabe unakanelwa ukuthi wayethengisa impondo lezi emazweni afana leMelika, iUnited Arab Emirates kanye laseChina. Umkhokheli weMDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa wenze umhlangano echiweshe labanye bakhe abakulumanyano namuhla bathembisa ukuthi bengavotelwa bangene kuhulumende bazathuthukisa impilo kaZulu. Kunjalo nje izakhamizi zeSilonga eGwanda South zithi sezizwile ngokwethuselwa nguphathi ntambo obona ngokwenzakala ezansi yamaNdebeleni. Umnumzana Abednego Ncube esithi zingabosekela amabandla aphikisayo. Ncube ulilunga lezanu PF njalo umela iGwanda South edalele parlamente. Kubika uAlbert Ncube.
Bekhuluma emhlanganweni webandla eliphikisayo lezaphu okhutshelwe ezitolo zakoMbuzimbili, abantu abaningi bathe besaba ukuphatheka gceke kwezepolitika ngoba umnumzana Abednego Ncube hleze betusela. Omunye wabantu laba ngukhulu leminyaka yokuzalwa engamathumi phosta esiyagalolunye 86 umnumzana Salatiel Masange yena otheke osehlalele evalweni. Kodwa umgcini isihlalo weZipra woveterans umnumzana Ben Ncube ukhuthaze izakhamizi lezi ukuthi zime isibindi.
Nxa uAbednego ethusela abantu wethusela ngoku labantu abavuma ukwethusela.
Yes.
Labo basebenza ukuvuma kwenza njani ukwethusela.
Amazwi kaNcube agcizelelwe ngobona ngokuqhutshwa kwenhlelo zezaphu umnumzana Ekem Gala.
Lapha sidinga umuntu omela abantu izaphu ithi devolution of power.
Umnumzana Bednico Ncube uphike wemba phansi esithi kakazi ethusele muntu. Uthi labo abamgconayo kumele baye mangala emapholiseni.
No, ubayekele bayenze all those allegations. Nxa ngiba intimidatayo kumbe nxa ngibatshayo abahambe bema ngale mapoliseni akulanto enjalo.
Amazwi kaNcube asekelwe yinduna uMarupi yena obegwejise ezitolo ngesikhathi kuqhutshwa umhlangano wezaphu. UMarupi uthi kakaze athole izikhalazo ezivela kuzakhamizi. Umhlangano wezaphu lo ubongokukhankasela ukhetho oluzayo. Okhulume melabesifazane baleli bandla uNkosazana Mildred Mkandla uthe sokuyisikhathi sokuthi omama baphiwe amathuba afana lawo bobaba kwezepolitika.
Imasouth yonke inezifunda ezingama-156 ezamakhansila. Ngiyathemba baba Sibanda liza kuzama ngayo yonke indlela ukuthi at least half of that or a third of that ingumanyanyana ethize izangenwa ngomama. Omama labo bayakwanela ukuthi babe ngu-MP.
Umongameli Emmerson Mnangagwa usethembise umhlaba wonke jikelele ukuthi ukhetho luzaqhutshwa ngokungeladlakela. Albert Ncube, oyindaba zeStudio 7, ePhutubedi, eSilonga.
Siyabonga jahalakithi. Genge lifake ezandleni zika Gibbs Dube weStudio 7 kancane esethulele uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke.
Lamdasixoxa ngodaba lwabomakhalekhukhwini ezindlini. Sizakuthiwa ke kulo mnye ubaba othetha iselfoni yakhe wayiphostela emlilweni umama sebuzile ukuthi kathi imeseji le engenileyo ngiyani. Kuzobuya abanye ubaba uzekuthiwa umuntu uhamba esiyageza egqize iselfoni. Ukuthi sikhulume ngodaba lolu ngilo nkosazana Siwinile Mpofu lo mnumzana Msunduzwa Ndlovu. Asiqeze ngawo ke Mampofu. Ama cellphone lapha ayahlupha ezindlini, abanye ngabangena lawo emashaweni sebesiyageza. Kuhamba njani?
Ngicabanga ukuthi nje abantu babehlezi kumbe bengahlalisananga kumbe kulama secret. Yikho umuntu esengagcina sehamba lefoni esiyageza layo. Kodwa nanxalizwanana nje kunganama secret angezohambe lefoni siyageza.
Ye, sizokuthiwa kula lo baba uphosele iselfoni yakhe ezike umama sebuzile ukuthi kathi khona okungenileyo imeseji yakho le ngiyani. Akunjalo vele ezindlini
ezizo. Ya, khona kuyenzeka kulezi nsuku umuntu omunye sengaze ivalele manzi abilayo.
Ye, madoda. Ndlovini, uyazizwela lapho udaba nantu luyabila la.
Hey, ngiyaluzwa Dube, into ekhona ukuthi kukhona ukungathembani, kukhona okunye ukucabangela into engekhoyo mhlawumbe ngithi mina. Emsebenzini ngisebenza labantu abangomama osibongile. Already fanele ngibe nawo amafoni kaSibongile ngoba siyasebenzisana sisebenza sonke emsebenzini. Kube sokusiba lale into yokuthi unkosikazi uyathe evakatshela ifoni amathola amafoni kaSibongile. So kuyafanele ngihlale phansi ke ngichaze ukuthi uSibongile ngubani wakwabani. And then kuzovuka umsindo oriyathatha amafoni la number lawo uthuka uSibongile lekathi akulalutho.
Mampofu konapho ke ungathembakali konoko kunjalo yini lani nxa ukuthi ulejaha.
Kwabanye kodwa mina ngibona ngani nxa ukuthi umuntu nisebenza lonke asikho isidingo sokuthi uzuthi kumbe umuntu ethi ngicela ukubona imessage uzufihle lefoni kumbe uyifakele manzini abilayo. Uyamthengisa hayi umuntu lo nisebenza layo besithi. Nxa nisebenza lonke akula mfihlo ozungathi mana ngithikiyele emanzini kumbe mana ngiyifihle kumbe mana ngifake iphasiwedi.
Nakhonoko ke upassword uzokuthiwa ke baba Ndlovu abanye basebenzisa inyawo abanye izandla. Umama engathi ngicela ipassword yakho kwenza njani?
Yona ndiwona enkulu malo ukuthi kufanele khona ukuthembakala la ekhaya kufanele ngimbonise malo ukuthi kuyathembakala kodwa into ezobi kuzohlala kusuka lo msindo everyday ngoba manje uSibongile maybe ungena i-night shift usefuna ukubuza isikhiya sasemsebenzini uyangiwhatsapp sokufanele ukuthi waye kuwhatsapp ebusuku lokho usuku lokho zenakho ethi ikhona into eliyenzayo lo Sibongile yabona into ezifana nalezo du so ngcono ngifake i-password kuyezwela ukuthi awazi afinyelele abona lala zinto zikaSibongile lezi ngoba sisebenza sonke.
Kunjalo Mampofu. Mampofu.
Hayi vele ke kule isoti lo Sibongile ngoba ukuthi vele izinto zihamba kahle lisebenza lonke akunankinga lo mama wasendlini uyabakwazi ukuthi hayi wakuSibongile ubesebuza amakhiye lapha mbona imeseji yakhe.
Kodwa phela vele Mampofu amaponisa ehlupha ezindlini la akunjalo.
Hayi vele amafoni lezi nsuku yiwo vele adikize imithathu.
Ya amafoni kulezo nsuku asedilize imishado ebhuti omkhulu. Uyabona njengalapha eSouth Africa la isikhona. Ungabona intombazana ihamba ikhiya ifoni la endlini. Ihamba itiya kusisi wakhe noma kuphi. Ayikho bhuti omkhulu kugebe ungibodwa kulaza sisi. Ngoba uyakwazi ukuthi ayeke umfoni uzomthola kuphi ifoni le-password.
Luhlupho olukhulu
lo. Luhlupho olukhulu olulapha emafonini lana. Mina endaweni yakithi ngiyafisa nje ukuthi bengayifaki i-booster ngoba iyasichithela imizi.
Ye madoda. Mampofu, uyuthi isikhathi sesihambile. Vala khonapho ke ngamafishane ntombi endala. Vala ngamafishane.
Mina ngibona ngani nje ifoni ayilankinga. Ngalizwanana njalo lisebenziselana kunganama-secret. Inkinga isema-secretini iyoyenza ukuthi i-inthadi idilike lokuthi amafoni sikhule singawathembi. Kodwa amafoni iwa-right ayenza ukuthi sibambane ukuthi omunye ungapho omunye ungapho. Angiyiboni inkinga mina. Manje lizwanana njalo libambile.
Chiba khonapho baba Ndlovu.
Ye lami ngiyavumelana lawo mama ukuthi khona amafoni wona a-right ngoba khona ukuthi nje sixhumane sikwazi ukuthuma labazali ekhaya la kuphi kuphi. Kodwa-ke kule sandla sesibili bhuti omkhulu asazi ukuthi siyocedwa ngubani kodwa-ke sacela ukuthi sizame ukuthembana ngala mafoni bantu benkosi.
Ye zulukandaba-ke ngithathe lesi sikhathi ukuthi ngibonge ubaba uMsunduzwa Ndlovu isizalwane seZimbabwe esihlala kule South Africa. Ngibonge njalo-ke unkosazana Siwinile Mpofu ukhona ngale-ke kule Botswana. Oliver lelisemoyeni ngenjabulo umthembo sithemba uGibbs Dube lilale
kanelezinyezi ziyawazi namasiko wazi. ngela manyama
sinamase
baya wagcina mase.
Siyabonga Gibbs siye kutsha helidala u Big Mike esethulele uhlelo lwabasakhulayo.
Ikudibana kuhlelo lwabasakhulayo ngingumike wobe kuleviki sixoxa lo councillor wasenkulumane ward 22 ucouncillor Rodney Jenner laye okhangelele ukuncintisa kukhetho kulomnyaka. Sixoxisana labasakhulayo abakhangelela ukungena kukhetho kulomnyaka. Councillor, ngiyakwamukela kuhlelo, yini umbono wakho mayelana labontanga abakhangelela ukungena kukhetho kulomnyaka?
Well, umbono wami very short. Apparently, mina ngathi ngiyena, I used to tell myself ukuthi mina as a young person, I'm not a leader of tomorrow. I'm now a leader of today. So, basically, in short, I would love ukuthi kube labanye abajoyinayo nje, even uma chambers, even eparliament, kube nama young people who established a vision anyone esihambelana nayo imbono, so that it kuba easy for us to represent the other young people outside in the community.
Ubona ngani kunzima na ukuba ngumuntu ongisakhulayo olesikhundla esiqakathekileyo kanjalo?
Well, into eqakathekileyo i-determination nje ukuzimisela wena personal. Ungazimisela kula nto enzima. Nothing is impossible at the end of the day. So
njengomuntu ongisakhulayo ongukhansela, nxa sesixoxisana ngokuthuthukisa izakhamizi zesigaba sakho, ubona ngani usuphumelele na, njalo usuphumelele okungakanani?
Well, so far I think I've really tried my best. Against all odds, of course. You know, ngawukhuluma labantu abadala. Sometimes umunye umuntu vele ubuye abe nementality yakhe ukuthi hayi umntwana ngalowo uzamtshelani, but I really tried to engage abadala and labo bebona ukuthi I am really a leader in the community. I am there to serve them. Angayikho laphana ukuthi ngibabuze, because at the end of the day kumele uzivele ukuthi you become a servant leader in the community, so that labo abadala babe ne-belief in you. Esigabeni sami we've done a lot of projects. Notable the revamping of the clinic at Nkulumane. We renovated. Right now we are putting it all over. We managed to do even our roads in the community. We have managed even to give our other old people assistance in terms of ukudla, even in terms of ukuba ncedisa ngama isipoti zabo zamanzi, and also employing abantu on part-time basis, ama-contracts esiba nawo ephansilini.
Ushilo wathi abadala sometimes abarespondi kahle.
Yeah.
Ulasi isiluleko naso kunikeza laba abakhangela ukungena kukhetho kulomnyaka bakanqoba, ubona ngani kumele bakhulumisane labantu abadala kanjalo?
Yikho engiqale ngakho lokhuyana ukuthi I think at least vele kumele kuqalele ngendlela okhuluma ngayo. So nxa kuyikuthi wena uhambi uyazethise ebadaleni, kuba lula for you to relate ebadaleni.
Unganqoba kukhetho kulomnyaka bese usubuyela ukuba ngukhansela, ukhangelela ukwenzani ukuze uthuthukise izakhamizi zakho?
No, there are a lot of things, but really basically the major project in terms of its development is making sure, you know, imigwaqo yethu vele yona ngwayo, it was in a bad state. Ikuqhubeka making sure ukuthi all the roads are well fixed, ukulungisa even in terms of ama drainage systems, le problem yamanzi nxa izilisile. And obviously for the young people is always making sure that even Nkulumane as a community, even not necessarily in our world, to make sure we have a youth center for our youth abantu abasha.
Umbuzo wokugcina-ke councillor, besigqiba uhlelo, ulasi isiluleko naso kunikeza abontanga abakhangela ukungena kukhetho kulomnyaka?
Wena okuqakathekileyo ukuzimisela in whatever you do, and nokulalela, ungabi ngulwane ungumuntu omuntu ukuthi mina ulame into ezamtshela into yokuya. Kumele ube ngumuntu lana okwanisa ukulalela. Normally njalo kuba the saying ethi yona, there are three types of people, those who watch things happen and those who wonder what's happening and those who make things happen. So kubontanga, I wish ontanga bonke out there bazabayilaba who wants to make things happen. So ngiyabakhuthaza ontanga ukuthi at the end of the day let's get into these positions so that we feel our space, we feel our vacuum. Mele badaleni wena like to say kuthiwa kule saying ethi yona, tell me and I forget, teach me and I remember, but if you involve me, then I will learn. So abadala labo kumele bekwazi ukuthi kumele besi-involve young people entweni lezi ezombuso lezi, ngoba bona bazahamba, kumele besi-chiyele lathi besi-chiyele sifundisile.
Angikuzwile kahle mnumzana, ngiyabonga kakhulu baba.
No, thanks so much.
Balale lapha bengixoxa lo Councillor Rodney Jene, ongu-Councillor waseNkulumane Ward 22. Sixoxisana labasakhulayo abakhangela ukungena kukhetho kulomnyaka. Mthwakazi omuhle. Silugqiba lapha ke uhlelo masibane ngeviki ezayo olevalisayo nguMike Hobe lilale.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Sokuyisikhathi sohlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisipanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga kakhulu lami ngiyamukela abalaleli bethu.
Usiphatheleni lamhlanje?
Njengoba sesiya esikhathini sePasika, ngibone kuqakathekile ukuthi sikhangele indaba kaJesu ephambi kukaPilate. Sihlangana laye lapha kuMark chapter 15 iverse inga 9. UPilate ebuza amaJuda ukuthi liyavuma yini ukuthi ndikhululele linkosi yenu yamaJuda. Ilizwe kaNkulunkulu lithi ku-11 ngoba wayesenanzelele ukuthi amapriesti ayesenzela uJesu umhawu. Njalo kwasekufika isikhathi sokuthi kukhululwe isibotshwa esisodwa. Sibona lapha amapriesti becela kuPilate besithi bona kuye, sikhululele umuntu oyedwa. UPilate wasebabuza ukuthi ngikhulule indoda okuthiwana inkosi yamaJuda, bathi hayi umbethelele kodwa sicela usikhululele uBarabbas. Lapha ngifuna ukuthi abalaleli belinanzelele ukuthi ukukhululwa kukaBarabbas nokuthi uJesu wahamba wabethelwa, amaJuda lamapriesti esiJuda babegcwalisa ke inhlelo yokuba uJesu aqediswe njalo aphutshise engathi luhambo lakhe kumbe singathi injongo yakhe lapha emhlabeni. Isikhathi esiningi siyangena phakathi kwenkinga kumbe phakathi kwezinto esiyabe sibona izitha zethu kumbe abantu abasizondayo abangafuni ukuthi siphumelele siye phambili besithi bakahambe ayebethelelwa njengalokho abakwenza khona uJesu. Bethu umbethelele njalo bacela ukuthi kukhululwe umuntu owaye isiganyi, umuntu owakungamelanga akhululwe, uJesu yena engalasici kwathiwana ayebethelelwa. Kwanceda ngani lokho? Kutshengisela ukuthi kwezinye isikhathi isitha sakho siyakuncedisa ukuba uyephutshisa injongo yakho. Abantu abaningi nxa singena phakathi kwesikhathi lapho abantu abasebenzela khona umhawu kumbe kusemsebenzini, ngiyake ngilalele njengomfundisi abantu bezokhuluma lami ukuthi emsebenzini ngale kulo muntu nje sengixotshisa umsebenzi ubongenzele lokho. Kwezinye isikhathi engxenye uyakuxotsha umsebenzi ukwenzela ukuthi uyeqalisa ibhizinisi yakho. Kwezinye isikhathi umuntu lo ngesikhathi esiningi uyake kufuqa ekusondeza duzane lenjongo yakho. Ngoba ngananzelela ukuthi abantu abaningi ngaphandle kokuthi isimo kumbe kube lolunye utho lukafuqayo, umuntu uyabe lokhu efuna ukuhlala endaweni yona leyo akiyo yona, efukele khonapho abe njengesikhukhukazi. Ikanti uNkulunkulu uyabe efuna ukuthi uqhubeke uye phambili. Siyananzelela lapho ukuthi lapho uJesu ehamba phakathi kwalesi sikhathi kwasekuyisikhathi esinzima esimaphambi kukaPilate, evele engadini yaseGetsemane lapho ethandaza khona ebuza uNkulunkulu ukuthi kambe likhaphu emunye inkomitsho le emunye ngiyithathe yini ngiyinathe. Kodwa-ke kwahleleka ukuthi izinto ezenzakalayo zamfuqa ukuthi enze lokho okwakumele akwenze. Ngifuna ukukhuthaza abalaleli into yesibili ukuthi ungahawukeli kumbe ungazondeli abantu laba abakwenzela linto umona lo. Bakhangele kathesi ngelihlo elitsha, ubakhangele ngelihlo lokuthi laba bantu abangenzela umona kumbe umhawu bamfuqela ukuba ngigcwalisise injongo yami empilweni. Ungabakhangelela ngaleyo ndlela awusoze ube lequbu lokubazondela, njalo awusoze ungakwanisi ukuthi ubaxolele.
Kuyigqibe mfundisi.
Sifuna ukuthandaza namhlanje, ithandazela abalaleli bethu abalenjongo ezehlukeneyo abanye nephakathi kwenkinga ezehlukene baba siyathandana ngegama lika Jesu kuba inkinga abantu abangene kizo kumbe abafuqelwe khona ukuthi bebethelwa ngabanye abantu kuphendukise uNkulunkulu kube indlela yokuthi bayephutshisa injongo yabo empilweni. Sithandazela wonke umuntu elaleleyo abagulayo ukuba basilise ezwe izwi lakho lokuthi benzeni empilweni. Khulumisana labo ngegama lika Jesu. Amen.
Amen mfundisi. Sibe sonke kuhlelo lonye ngeviki ezayo.
Sibonge kakhulu abalaleli bebe lokulala okuhle.
Lolo bekuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silo mfundisi uSenisifanda. Silethe mali busisekile ngompalo kamfundisi. Kwezemidlalo nansi impumela yemidlalo yeCasablanca Premier Soccer League edlalwe lamhlanje. Bulawayo Chiefs 2 Capes United 2. Zishayane zabangushikilo panqala phana emdlalweni obusele uveve koBulawayo. Dynamos 3 Shabani Mine 3 lazo zibe ngushikilo panqa emdlalweni obusele Faro Stadium. Ingezi Platinum yona inqobe iTriangle United nge 2-0 enkundleni yeGibbo. Highlanders iBoso Chilamoya inqobe iHerentals nge 2-0 emdlalweni obuse National Sports Stadium. Kusenjalo amakhulu abasekeli beqembu leHighlanders kule South Africa aphatheke edilini elikhulu lokudingela iqembu leli usekelo eJohannesburg izolo. Kubika uBenedict Nhlapo.
Ngokungabizozwayo ukugidwa kuluthule lokushini leBeria eJohannesburg ngomgqibelo, abasekeli beqembu leBosso besegigini lokudingela leqembu usekelo. Igigi leli ligqoqwe likula labasekeli beHighlanders eSouth Africa, njalo abaphatheki kulo bagoqela abasekeli beqembu abafisa ukuba ngamalunga abaculi loZulu nje obethethwe ludumo lwamahlonanyama. Umgcinhlalo wequla labasekeli beBhosu kwele South Africa umnumzana Noduma Nyati utshele Studio 7 ukuthi leli bekulithuba lokuveza iqula labo emphakathini ukuze abafisa ukuba ngamalunga bathole lelo thuba.
Sikhangelele ukuthi sincede iqembu le Highlanders Football Club ekhaya koBulawayo. Siyathola isikhathi sokuthi sihlanganele sihambe sonke siyebukela ibhola lenguqu ekhaya koBulawayo.
Unopala jikelelwa leliqula umnumzana Khumulani Moyo uthe njengabasekeli beHighlanders kwele South Africa baqoqa imali bese bethengela iqembu labo izinto elizidingayo ezifana lamabhola lokunye. Ngakwele incelo ubona ngezokudingela usizo wabadlali beHighlanders lemuli zabo unkosazana Fiona Chuma yena ukhuthaza abesifazane ukuthi baze ngobuningi labo babe ngamalunga eqembu njalo bancede ithila moya.
Ukujoyina iTandrand mawufuna ukuba yi-team member the gold card and then platinum, platinum is 250 a year, so you pay that and right the annum.
Iningi labathanda leli qembu abebekuleli dini bebegqoke bephelele ezimhlophe lezimnyama njalo begidela ukufa lokuphila besithi iHighlanders ayisoke ibulawe bazayisekela uze kube naphakade. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa nginguBenedict Nhlapo.
I'm quick as an hero, it's a game of harder, but I'm a tamarina, but I'm a warrior,
ke pina ye monati sechaba wari ikimatla utsamaya lelondi chamara kwanele okwalamhlanje sihlobo zami sithandekayo asidibaneni kuhlelo lwethu lwendaba zekuseni ngesikhathi sika half past 6 olivalelisayo ngumfoka matukanduna nkololo kwana wa matukanduna ntungamilinko.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.